kungaba kuqakathekile ukuthi siyithengise sibili ukuthi ama-investors abuye. Kodwa sibe njalo nendlela ezokuthi senze esingathi i-value addition ku-chrome yangkhona, singathengisi e-raw. Ngoba nxa sithengisa ama-minerals lawa angama-raw minerals, asila nzuzo eningi esiyitholayo. Kodwa njengoba uhulumende engelamali uyapho uthatha wonke ama-investments abuyayo, even esingathi ama-investments ama-bad investments. Ngesikhathi leziyana ezama-diamonds, sithengise futhi ama-diamonds saba nemali eningi, saba nama-leakages abaningi. Ngenxa yokuthi besithengisa ama-raw diamonds, besithi besifuna ukuthi sithengise lapho okungelama-sanctions khona and so on. Kodwa engibonayo ukuthi i-chrome leyi singayikhangela, asikabikwazi ukuthi sine-chrome engakanani lapha elizweni. Yilo olunye udubo esinalo elokuthi even ama-investors engabuya bayasi-short change, ngoba siyabe singakwazi ukuthi i-chrome esilayo ingakanani. So kumele sibe njalo le research esingenza ukuthi
singathi umumo wokusebenza elizweni usungcono kulakuqala yini.
Umumo angiboni ungcono, ngoba khathesi siledubo elemali, siledubo elokuthi silama rates amabili, sile umba amathathu, asila foreign currency eneleyo. Okuludubo kithi khathesi indaba ezepolitics, aloba uhulumende ukaMntakwa ekhuluma labanye abaku-opposition, especially i-MDC, i-economy ibizavuka. Njalo indaba yenkohlakalo yiyo enye esidonisela phansi, ngoba inkohlakalo iningi kakhulu lapha eZimbabwe. Futhi aloba umungameli asitshengisa ukuthi laye uzama ukuthi alwise inkohlakalo, bothe abantu esibabona ukuthi labo bathathe izimali ze-state, bekungancedi ukuthi ama-investors abe lethemba sibile ukuthi imithetho siyalandela.